Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo omhlaka 1 Mfufu 2016 ngo Chris Gande endabeni zethu lamhlanje. Ukungabambani kwezakhamizi zesigaba seMantepeleland South kuveza ludaba lokucothozwa kwelunga leZimbabwe People First.
Bekungathi kakuqaca ukuthi lokho esisenza into eyodwa ngendlela efana nayo.
Uhulumende wakwele South Africa usungula uhlelo lokupha izizalwane zakwamanye amazwe amaphepha okuhlala lokusebenza kulelo lizwe kwabokuza besigaba seSADC.
Kule phepha ke lela babiza bethi green paper, lapho okufakwa khona imbono, abafaka khona ama-proposals ukuthi izizalwane zaseSADC zanelise ukuthi zisebenze lokho okuzakubizwa kuthiwe yi-SADC work visa.
Kuhlelo lwezemaphandleni lamhlanje untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxa ngodaba lwezempila kahle emaphandleni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ukungabambani kwezakhamizi zesigaba seMatabeleland South kuvezwa ludaba lokucothozwa kwelunga leZimbabwe People First ngabanye abantu ebulenjini be-internet. Umnumzana Maduma Fuzwayo olilunga leZimbabwe People First uthwaliswe nzima ngezinye izalwane zesigaba seMatabeleland South ezithi ngumthengisi ngenxa yokuqoqa inhlelo zalelo bandla esigabeni seMatabeleland South. Siqale ngokumbuza uFuzwayo ukuthi ulubona njani lolu daba.
Umbuzo onzima sibili but Chris ukuzisondeza I think ubeke kuhle ngoba ngaphuma sibili ngisitsho ukuthi hayi njengoba into ngathi kazicace sina silombono ukuthi sifuna ukutshintsha ulokuzena ukukhulumende lokhona kodwa laba esihamba sonke bekungathi kakucaca ukuthi lokho esisenza into eyodwa ngendlela efana nayo sasesonto maybe for a change sizama ukuthi next time sibone ukuthi singatry something different yini yikho lapho mina ngaphuma sithi hayi ingxenye next election umuntu angazama ukuvotela obani bona bomjuru maybe bengabuya le solution engcono ekuprotecteni amavoti ethu ngama systems amanye esicabanga ukuthi balawo esingekho sure ukuthi balawo kumbe kabalawo but esicabangela ukuthi balawo yabona elabo base mina ngokwami bangi invite but hayi ngaphumela egcekeni ukuthi hayi kungcedisana singancedisana sisebenzeni sonke but ukuthi ngingathi sibili sokusuke kube ngaleyo ndlela abantu asebekhuluma ngayo ukuthi kuthiwa singumthengisi sokuthengisa isigaba sokuthengisa abantu sokungama opinions abantu but ukuthi lathi represented imbono yethu ebantwini esicabangela ukuthi maybe bangaba ngokhulumeni olandelayo engxenye ngoba sazi bangatshona bengena beyibo bodwa singekho sizakhala futhi thina
lokhu kungakutshengisani esigabeni seMandebeleni kutshengisa na ukuthi akula kubambana na
liqiniso kungakho uyabona ke ukuthi asikabi lombono omunye of course abantu bangabe eMandebeleni banombono ukuthi vele kaliqunye so nxa besithi kaliqunye bese besithi ungabonakala sungani usuhamba futhi lalabana abanye suthengisile iposition yethu ayikabinye exactly whereas sithi thina hayi into zihamba ngestep by step. Maybe le ukuqonya could be a long term solution ezabuya asazi ukuthi ngayiphi generation but kwakhathesi we have an immediate problem emelele u 2018 how do we solve it siyobaleka 2018 sicabanga ukuthi izalungiswa ngokuyadikela ama vote ebhokisini singadikela ebhokisini ngubani ole potential ukuthi nxa sesifakile uza protective vote njengoba iminyaka yonke besikhala ngeproblem eyi-1.
Hello ke ngumnumzana Maduma Fuzwayo ilunga lebandla leZimbabwe People First ubexoxa le Studio 7 ecingweni eseGwanda. Uhulumende wakwele South Africa usesungule uhlelo lokupha izizalwane zakwamanye amazwe amaphepha okuhlala lokusebenza kulelo lizwe ikakhulu abesigaba seSADC. Sixoxe lo mnumzana Ngqabutho Nicholas Mabena isiphathamandla senhlanganiso yeZimbabweans are based in South Africa abayibo abakhulumisana lohulumende wakwele South Africa ngalolu daba. Saqala ngokumbuza ukuthi kuyini okwenzakalayo ngalolu daba.
Okwenzakalayo khathesi ukuthi uhulumende weSouth Africa usezama ukuthi abuye lalokho esingathi ngolwasemzini policy entsha ekhangelele abathi yona international migration e-Home Affairs. Ngoba siyakhumbula ukuthi policy esebenza khathesi yaba khona ngo-1999. Manje uhulumende weSouth Africa uthi leyo policy kayikhulumi kakhulu ngezizalwane zase-Africa ezilapha eSouth Africa. Ikhuluma kakhulu ngabamhlophe abasuke emazweni aphethe ngoba khathe singananzelela nxa umuntu efuna ukuthola incwadi yokusebenza eSouth Africa kumele abe ngumntwana umuntu ofunde kakhulu. Siyabona kakhulu ukuthi kubuya beNew Zealand ababe eMelika ababuye eBritain bezosebenza lapho kube sokuthi labo abavele bebuya bezosebenza esingathi ngama general workers bengasathola incwadi zokuthi basebenze. Yikho ke uhulumende useqale uhlelo lokuthi ke azamuthi akuqondisise lokho abuye le policy entsha kule phepha kelela ababiza bethi green paper lapho okufakwa khona imbono abafaka khona ama proposals ukuthi izizalwane zase SADC zanelise ukuthi zisebenze lokho okuzakubizwa kuthiwe yi SADC work visa. I SADC work visa leyi iyabe ikhangelele ukuthi ifinyelele abantu abasebenza emayadini mhlawumbe kuma construction companies
okokuthi wona ama special permit la abantu ababephiwa eZimbabwe ayabe engasasebenzi yini azaqalamelela ukuthi engasebenzi kumbe uhlelo lolu luzabe lungakaqalisi ukusebenza
ama permit lawo ama ZSP kasoze avuselelwe abantu bonke abalama ZSP sibona ngani bazanelisa ukuthi basuke kiwa ama ZSP bangene kulawo amacho kabe kuzwa kuthiwa yi-SADC work visa. Umuntu ozabe esebenzisa le SADC work visa angasoze akwanelise kuphela ukuthi athole i-permanent residence permit. Njalo futhi ke le SADC work visa izancedisa kakhulu abaningi laba abahlala bephethe yonke singama-asylum document ngoba siyakwazi ukuthi abantu abaningi abasebenzisa ama-asylum document hayi sekuthi babalekele ukuthi bafuna ukuqhunywa intamo nguhulumende wekhaya kodwa baze lapha ukuthi bezodinga umsebenzi. Njalo bakhona abanye abasebenzi abangelazo izincwadi. Bonke labo abantu bazanelisa ukuthi ke befake izicelo zokuthi baphiweke leyo permit okuthiwa yi-SADC work visa nxa siqala ukusebenza ngo-2018.
Manje sikhuluma nje okwakathesi akula yini abahlukuluzwayo ngokungabi lama permit esasike sikubone kweminye iminyaka bephoselwa kubolindela lokunye okunjalo.
Ukubotshwa abantu bayabotshwa kodwa izinga lingani liyehla kancane kodwa ukubotshwa lokhu bebotshwa kodwa sekunanzelela kakhulu okuhluphayo ukuthi kulalabo abafika ngeminyaka leyana mbe ama-80s kumbe iSouth Africa isithola uzibuse bathatha ke incwadi lezi ezokuzalwa ezalapha ama-ID alapha ese sekunanzelele ukuthi abangazange babisele ngo-2010 sebevalelwa lezo zincwadi imali zabo sezivalelwa emabhenki. Njalo sokuhlukumeza abantwana ngoba nxa umntwana esefika iminyaka engu-16 ukuthi a-applyele esakhe isithupha nxa esithi uyahamba emnyango wezangaphakathi ngapha eGoli nxa befaka kukhompyutha sebethola ukuthi umntwana lo kalabazali ngoba abazali incwadi zabo sezivaliwe bese kusenza ukuthi umntwana abe sesehluleka ukuthi athole izincwadi zakhe. Futhi kunjalo ezikolweni futhi ababalisi befuna ukuthi umntwana nje besefike leyo mnyaka eselungisele ukuthi ayibhala i-matric kumele abe lesithupha. So yilo hlupho kwakhathesi esiphakathi lwalo esilubonayo ngoba abantu abangazange babisele ama-ID yabo ngo-2010 sesitshele ukuthi kulama-ID afika 9,000 asevalwa. Bonke labo bantu izizalwane zeZimbabwe ezilohlupho lolo.
Hello ke ngumnomsana Ngqabutho Nicholas Mabena isiphathamandla senhlanganiso yeZimbabweans based in South Africa bexoxa le Studio 7 ecingweni eseJohannesburg. Indlala ibikwa isisidla ubhedu esigabeni seMathabeleland South lapho izifuyo eseziqale ukuwa ngokuswela amadlelo lamanzi njalo lozulu eselala ngendlala. Sixoxe lomela lesi sigaba edalele Senate unkosikazi Dorcas Mlotshwa sambuza ukuthi ubandlululo lukhona na ekwabeni kokudla.
ubandlululo lukhona ngoba ngikhuluma kunje so abematankeni izolo bebengifonela labade bebotshiwe bathe befike ekhaya umvidiko onguyo okhangelwa ngokudistributha kokudla ematankeni kwasebalanda tebhadwe sebatshela ukuthi sebakhiphile kulisti ngenxa yokuthi baphikisana lohulumende.
Kodwa akukafiki yini imbiko yokubana ukhona oseqalekile umntwana kumbe umuntu omdala ngendlala?
Okwakathesi bekungakafiki kanjalo ngoba lama NGOs angenela azama ukuncedisa kakhulukazi. Into lapho kuluhlupho khona kusebantwini abadala, abantwini abadala ngoba abayenelisi nongasela mandla le mango mide ehanjwayo. Ukuthi umuntu ayenelisi kuyafika khonapho kuba nzima kakhulu sibili. Yikho-ke ama-organization kanjengama-churches ahamba ngoba ngingaphenye i-program abanye i-church eyinye imission eqonda ukudinga imota ihambe inika abantu bayabona abalupheleyo. Sibona kuyilusizo olumangalisayo lolo.
Wona amabandla ezombusazo ayaphathisa njani? Akhona yini aphathisa?
Amabandla ezombusazwe kunzima ukuthi uphathise njani ngoba leli bandla elibusayo yilo liyabe linama-programs phela onke lifuna ukuthi kudle abantu abagqoke ezabo kuphela abanamakhadi abo. Yikho lapho kulohlupho khona ngoba as opposition uyabungalawo amandla okuba semlonyeni walokho kudla okukhona. Okwethu ukuthi sikhulumisane sikhulume ngakho ephalamende ukuthi akube se kunikwa abantu kuhle. Yikho esikubona ukuthi khathesi kukhanya ngani ukukhuluma kwethu kuzwakele ngoba noma kunitshwa abantu baluthwana nje abangala chance yokuthi bakuzuzuke bakwakhona nxa kukhona.
Zona izifuyo zinjani okwakathesi sikhuluma njengoba kungaso sikhathi sezulu njalo la madlelo angani kawatholakala?
Izifuyo ziyawa-ke manje, izifuyo yizo lapho ezinzima khona ngoba khonapho bona abantu bezihamba amatankeni mayethu abakhulumayo izifuyo bezile ndawo lapho ezidla khona. Khathesi sebenze iqala kathi yomgelo bavalele izifuyo ukuthi zihambe izifuyo ziyawela because ukuthi zibe kwaso kulo mgelo endaweni ezihlale khona 100 years kungala mgelo ngoba izifuyo ziyengqondo phela ziyakwazi laphana kulo mfula laphana kulani. Manje kathesi bezingakajwayeli ukuthi kulalowo mgelo asebewugedile ziyawela bese becinga sebezikhipha zibona zizele ezigakile basebenzise isigaveta. Into ebuhlungu kakhulu banale sigaveta basikhuphe ngayo inkomo bayibeke laphana ufithi ziqamukile abantu besebenza ukuhlinza kuphela.
Hello ke unkosikazi Dr. Simlotshwa omela isigaba seMatabeleland South edalele Senate engo-MTCT ubexoxa le Studio 7 esemaphisa eKhezi.
Lamlela ndwandwe
lamlela
ndwandwe
lamlela
lamlela mshweshwe
lamlela nampa bafowembula.
Yikudibana kuhlelo lwezemaphandleni ngixoxa lomeli wesigaba seBinga North edalele ePhalamende umnumzana Prince Dubeko Sibanda. Mnumzana Sibanda, ngiyakwamukela kuhlelo.
Sakubona Nkomo, kunjani eAmerica?
Hayi, siyaphila. Kuyini okwenzakalayo endaweni yakho? Sizwa kuthiwa kukhona okungahanjiswa kuhle kukhansili.
Into eyenzakalayo Nkomo ukuthi ikhansili yeBinga sinanzelela ukuthi izisebenzi zilama-salary arrears phose afika kubo 5 months. Izisebenzi ziphoye ukuntshintshwantshintshwa indawo lapho ezisebenzela khona, zikhitshwa zisiyafakwa kwezinye indawo, kufakwa abanye abantu kwesinye isikhathi abacatshangelwa ukuthi ngabala ma-qualifications. Sithola ukuthi umgcinisihlalo wekhansili kanye lo-council CEO ngenyanga bathatha ama-allowances, ama-travel subsistence allowances afika kubo 5300 bebabili kodwa izisebenzi zihlezi izinyanga ezinhlanu zingelaholo. Sikunanzelele lokho kusenzakala njalo sasesithola njalo ukuthi khona kuke kwaba lesikhathi lapho kuthiwe khona i-management okuhlanganisa lo-council CEO bahambe baboleka izimali zabo emabhanga, baboleka ezabo izimali emabhanga kuyizikwelede zabo ama-personal loan. Kodwa kwathi sokuthiwa sokusiyahlawulwa lezo kwelete kwasokuthiwa khona utreasurer we-local authority kabe nguye obhadalayo esebenzisa imali ye-council ukuthi ebhadale izikwelete zabanye abantu. Sikunazelele njalo ukuthi kuke kwaba lesikhathi lapho iholo lika-CEO elengezelelwe khona okungekho emthethweni, lapho elengezelelwe khona ngu-council chairman bebabili behlezi ukuthini ungathanda ukuba kwazi inkomo ukuthi ukazi uchairman ngona wakhe ka council CEO bebabili bahamba njengemuli bayahlala ofisini banikana ipay increase okungaziwa icouncil thatha ke isibanga sokuthi ngibhalele uminister we rural development honorable Abed Nico Ncube ukuthi ethumele iaudit
iaudit le okhuluma ngayo sibanda kuyini ekufumeneyo
angikatholi impumela ye-audit yona le inkomo ngisamelele ngingaba lethuba lokukhuluma lo minister nje amaviki iviki edlulileyo uminister wasesithi hayi akatholi i-preliminary report ngikhangelele ukuthi iviki ezayo njengoba ngiyabe ngiseharare ngizathola ithuba lokuthi ngibonane njalo lo minister engazise ukuthi khona impumela yale audit iphume njani ngikhangelele ukuthi ngizayiphiwa njengoba phela kuyimi umamangala
ngezinye indlela sibanda ukumangala kwakho lapha umangala ngokungethembeki nge-corruption oyibonayo ku-council
kulobusela obusegcekeni lapha nkomo ngakuyikuthi umuntu eyisebenzisa e-council ehambe eyekwengezelelwa iholo i-council ingakwazi bengezelelana beyimuli bebabili ehofisini yabo yi-corruption esingayifuniyo nxa kuyikuthi uyabona umkhokheli we-council esiyathatha ama-allowances afika kubo-5,000 ngenyanga izisebenzi zile nyanga ezinhlanu zingaholi khonapho yena esithi uya emhlanganweni imihlangano yakhona ingaziwa ukuthi imihlangano eletha andi-councilini ngibona ngani i-corruption yona leyo okufuza ukuthi siyivimbele
hhayi kuyezwakala sibanda ungaphosela ukucina
elokucina I think abantu abangafuna ukuba kwazi ukuthi ngaphandle kokulwisana kwalekwa naleyo i-corruption kule corruption njalo eqondane lendlela yokwabelana ngayo ukudla okwe-drought relief eBinga sesinanzelele ukuthi i-dry district drought relief committee ekhokhelelwa ngu-acting DA umama umabhanda ndethi kanye lo mkhulu wamapholisa eBinga police station u-chief inspector Mkhanana badilize amakomiti emawadini akade eyiwo akade enika ukudla emawadini bafaka amakomiti akhokhelelwa ngabantu bezanu PF lapho-ke into esiyezileyo yokubana siye-reporta kuzimbabwe human rights commission ngikhuluma kanje ezimbabwe human commission ivele eBinga iviki ephelile amawadi eBinga wonke engu-25 achilo ukuthi kuliqiniso ukuthi ukudla sokunikwa ngokuthi usekela liphi bandla
hayi silethemba baza kulungisisa khonokho siyabonga sibanda bekukuhle ukuba lawe kuhlela
ngiyabonga ntungamili lakusasa
veli lalele uhlelo lwezemabhandleni ngixoxa lomeli weBinga North edalele ephalamende umnumzana Prince Dubeko Sibanda asidibaneni kuhlelo lunye ngeviki eza
lamhlanje ke kuhlelo lwethu liphuma le ndaba litshona le ndaba sixoxa lo councilor Thamsanqa Ngahadebe wedolobho leHarare sikhuluma ke ngodaba lwabaphila ngokuthengisa ezitaladeni zeHarare. Ya kwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Kulungile.
Ungasitshela nje ngamafithane ukuthi kuhamba njani ngodaba lwamavenda konapha eHarare.
Right, udaba lwamavenda akhanya ikhathazeka ngomumo owokuthi njengabantu abaphila bezama ukuziphilisa ngendlela yokuthengisa ngendaba yokuthi akusatholakali imisebenzi ezindaweni zomsebenzi. Bangatholakala manje bekhotshaniswa ngamapholisa angaba ngamapholisa e-council angaba ngamapholisa elizwe njengezetalapi kubo uyabahlukuluza kakhulu libafaka esimeni esokuthi sebehlulakala ukuthi babhadale amarenti sebehlulakala ukuthi babhadalele abantwana babo imali yezikolo okutho ukuthi abantwana bagcina sebeqothwa ezikolo isikhathi sokuthi bafunde sesisiba lutshwane ngoba ngabe bengakabhadali izimali zesikolo.
Bala uHarare uyazama ukuthi adingele abantu laba indawo njalo bona kodwa bekhanya bengafuni ukuthi baye khona endaweni lezi abadingelwa khona. Kuhamba njani kwakathesa?
Right. Uma ngendlela esingathi ilunge kumanispara ilunga futhi kubo esimeni esinje esokuthi indawo lapho abahanjiswa kuzo ezithiwa yimanispala bahambe kuzo bayethengisela kuzo kakula bantu abaningi abaza kuzo abangathenga
khona. Lokho aliboni kugcina kusenza ukuthi umanispala engathandwa nguZulu weHarare?
Isimo esingathi sibona esisonela ngathi bona uma bekhuluma ithumo esishona ngathi bona umama uthe umhlana umntana wasesitya isisu okuthi ukuthi ababili laba ukubeletha na akusokuhlupha kuludubo ukuthi lifake linike umuntu olingathi lina ngaleso sikhathi nguye olecala ngoba bonke laba bantu labo nabo bazama ukuziphilisa labo nabo bazama ukuthi balungisise umumo welizwe ukuhambela angabe abantu kade besemsebenzini abaningi kuza kutho ukuthi abantu kabatholakali-ke Roma behamba ezitiridini baye besemsebenzini yabo.
Hhayi, kwezwakala isikhathi sesingasavumi. Ungavalelisa uZulu.
Right. Ngiyabonga lami ungifaka kulesi hlelo ngiyaziZulu hhayi sakuthandaza sonke ndawonye sikhalele ukuthi angabe ilizwe lethu liyalunga izinto zonke zithini zilunge kutholakale isikhathi esizakhuluma ukuthi kade silathi sesiphila kakuhle umuntu namuntu sekwanisa ukuzenzela ezisebenzela ngalawo ngithi Zulu ngiyalithiya kakuhle nothando. Amen.
Hayi, lathi siyabonga kakhulu, ube lobusuku obuhle.
Ngiyabonga baba.
Belilalele uhlelo liphuma lendaba lichona lendaba lapha ebesixoxa khona lo councillor kamanispala wedolobho leHarare umnumzana Thompson Ngahadebe webandla leMDCT.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lesi bamba kumagagasi aku 909 medium wave la ku shortwave 4930 6065 la ku 15460 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com la ku Facebook ekhasini lethu ele VOA Indebele.
Okwamanje ke sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kuhlelo oluphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Lamuhla sixoxa lomasibanda owendele eDongamuzi eLupane koGuga. Siyalamukela kuhlelo masibanda.
Ngiyabonga mama. Nami ngiyathaba ukungena kustudio sezini ukuze lami ngike ngikhuluma wama amaviews.
Yeah, hayi kuhle. Ngaphambilini kwalingxoxo uthe ukhokhela inhlanganiso ye-Mothers Group. Layibumba njani linhlanganiso njalo injongo ngeyani?
Inhlanganiso leyi ibunjwe ngemva komnyaka ophelileyo ngo-September. Iqembu le-IGIT elabuyayo lizohlangana labo mama labo baba behlangene. Injongo yayo kuyikukhangela kakhulu lokuthuthukisa umntwana oyinkazana from ekucindezelweni ukuthi khona umntwana oyinkazana isikhathi esiningi ucindezele. Ngani? Ngoba esikolo bangatshayisa kanye kanye, kodwa yena ekhaya ufika uyaqalisa ukudinga inkulu, uyapheka, umfana uyabuthi inkomo acede ekuseni kutholakala ukuthi khona yena ngoyovuka kule futhi ephekela laba bafana. Yikho inhlanganiso le yasikunanzelela futhi ukuthi kathesa kusele lo aunt ukuthi kuthiwa uzalaywa ngu aunt. So yikho ke i-mothers group sinjengabo aunt yithe esithwala imfihlo zabo abantwana labo.
Kuyini labe lixoxisana ngakho?
Siyabafundisa ngokuhlukuluzwa khona lokho ukuthi hayi kukhona ukulaya. Ukuthi hayi lapho uyalaywa mntanami lapha kulokhu hlukuluza. So ungabona sokusiba ngendlela enje ngoba kulabanye abazali abagangileyo abahlala labantwana. Uthola ukuthi khona usedliwe ngumntwana oyintombazana kodwa ehlala la ekhaya. So konke khona kuyana siyamtshela umntwana sixoxelayo ukuthi khona hayi wena ungasitshela imfihlo yami. Lawe angizukutshela omunye umuntu kodwa mina ngizathatha istephu sokuthi ngincedise.
Liyake lihlangane lodubo olukhulu yini kulomsebenzi ukuthi la ngempela bayahlukuluzwa yini abantwana abangamankazana?
Ya kwesinye isikhathi sike sihlangane lodubo lokuthi khona kwesinye isikhathi omunye umntwana uyabusukubambile ukuthi khona lapho umntwana lo uhlukuluziwe kumbe ube ngumntwana esikolo usemithiswe ngumuntu omkhulu. Uthi nxa usithi uyakhuluma sizama uku-investigate ukuthi hayi singena sibili odabeni uthole ukuthi khona kwesinye isikhathi umzali wakhona uyala ethi khona ngingalitshela umuntu wakhona linanti lizambophisa ozathenga izithubo kwayo.
Manje liyenzani ukuze uhlupho olunje lungani luba ngcono?
Hhayi singabona ukuthi kulodaba olunjalo olukhulu anti lathi siyabe sibona ukuthi umntwana lwana yena ngasikuthanda kwakhe kodwa kuyindlela yabazali njalo angisuwo muntu okuthi kuthiwa ngathenga izithiko umuntu emdlengulo umntwana. Thina udaba olunjalo kuyabe sokumele ukuthi sithi sihle siye epolisi.
Kodwa akudali ingxabano yini lezakhamisi?
Ya kuyadala kodwa okuhle ukuthi kuma-mothers group khonapho sisebenza lamasebhuku ma-church kwangena lamasebhuku. So udaba lolu siyahlala phansi siluxoxe sisodwa singakaluhambisi le sibe sesiphuma lo mbono ukuthi senze njani.
Okunye njalo elincedisa ngakho amantombazana kuyini?
Okunye amantombazana isikhathi esiningi uyathola ukuthi le sikolo okunye kubavisela emuva ngendlela yokuthi angabasesikhathini anti asayakwanisa ukuthi aye esikolo ngoba uyabe ngelakho kokugcika lokhane sithi ngizangcolisa iyunifomu sebengikhangela abanye sebendihleka abe se lokhuza sesiba le mhloni sezalova amalanga lawa nenxe 5 days enxe 6 days kumbeni khona khanabe gcika ngakho kungamadende umkhuhlane umntwana sesiba le cancer. So siyabathungela izigcibo zona lesiyana. Okokuqala siqalisa saphiwa i-I-Gate amalembu angikhona okwakhathesi siyazithengela thina amalembu lawana sibesebesiphathela i-waterproof yakhona ngoba ithengwe eHarare le sibe sesizothunga. Nxa sikuyukuthi isikhathi sakhona silawa i-waterproof leyana siyachaya njengoba sichaya amaqembu izimali siyakhupha ama-dollar khwaphana ngamaqembu ethu ngoba singamaqembu angu-6 ama-dollar ngenyanga sibathengele amaphepha.
Bona kodwa libapha ngaphandle kwembadalo?
Hayi bona kasibabhadalisi asibabhadalisi.
Kukhona yini inhlanganiso ye-I-Gate elincedisa ngakho okuphathelane lokudla lokunye?
Hayi akula sibi
manje indlala injani khona ngapha?
Akwendlala thula sibi akwendlala thula sibili abanye kuyalalwa kuze kwathi khona wona lamabela we-social welfare yikho abantu abangani basila khona kodwa kakuncedi kuthi ngoba imuli nxa ekhaya lingu-10 kumbe lingu-8 ukuye umgodla wona lwana njengakimi khonapha umgodla wona lwana amabhakedi amabili mina nge-6 days ngiyabe ngiwaqedile. So kuyaze kuye kuya futhi ekupheleni kwenyanga esikolo basiphile lakho eminye imigodla sesithenga imbhida siphekele abantwana lithiwa.
Sibongile ukuxoxa lani lizichathisela okwenzakala khona ngapho eDonga Mosi.
Hayi ngiyabonga la mfisi kakhulu.
Leyo balaleli bekuyingxoxo loMasibanda owendele eDonga Mosi eLupane koGuga. Tiyani indlebe njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami usithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Hayi siyabonga sithandekile ube lelangelihle. Singakehlukani wathi ke sikhangele ezinye zezindaba ebesilazo ukuhlelo lwethu lamhlanje. Ukungabambani kwezakhamizi zesigaba seMathebeleland South kuvezwa ludaba lokucothozwa kwelunga leZimbabwe People First. uhulumende wakwele South Africa usungula uhlelo lokupha izalwane zakwamanye amazwe amaphepha okuhlala lokusebenza kulelo lizwe ikakhulu abesigaba seSADC. Selugqiba ke lapha uhlelo lodwa namhlanje, igama uChris Gande lilayo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.